ubaba ngomuntu wabantu, abantu abaningi bamazwe ngumuntu obethanda ibhora, ukuthanda ukubukela ibhora. Abanye bebemazwe ngumfundisi, abanye bebemazwe ngumuntu akade ngumongameli welizwe.
Umkhumbula kakhulu ngani wena ngokwakho?
Mina ngikhumbula njengobaba osikhulisileyo njengabantwana, umuntu okade esikhulisa ngezindlela zabo Kristu, iChristianity. Ikakhulu bengumuntu okade ethanda ukuba sebantwini. Thina besingala sikhathi silaye kakhulu ngendaba yomsebenzi wakhe, but isikhathi akade silaye besiyisikhathi esihle semihle.
Ye, mase sikhangela Baba Banana, wakhulela eStadhouse kulakale kugcwela ama-bodyguard, izikolo kunjani njani, akusitshele kancane ukuthi wakhula njani khonapha?
Ukhula kwami eStadhouse bekumnandi ekuqaleni, kodwa sithe sesingathi siyakhula sesidlale kakhulu lapha eStadhouse bese kungathi sesisejele. Kodwa ijela elalile lento zonke nje umuntu azifunayo. Xa ufuna ukuthi uphume nje ukuthi uyebona ngxenye abangani bakho, bekumele uqale ucwele kwabaphakathi khonapha kade besigcinile ukuthi ngifuna ukuphuma ngelanga elinje. Ungakwanisi ukuthi uphumbe ukuphuma nje ungacelanga. So kodwa njengomntwana omncane bekusihlupha kakhulu.
Ungathini ngokukhululeka kweZimbabwe?
IZimbabwe yona ngokwayo izinto singathi azimanga kahle okwamanje ngendaba zepolitics. Ipolitics yethu ngeyokudonselana, ayisiyo leyo ukuthi sabe sikhanyelene ngendlela esifuna sonke siyefika khona. So ngathi ngesilungu, we need into ele common vision eyokuthi sonke sikhayelele ukuthi sifuna ukuthi sisebenze siyefika endaweni enje. Okwakhathesi kule nto abayithi ngama-ideology ayachiyana, kodwa omunye ufuna ukudonisela ngale. Sinxathi senza kanjalo angiboni ukuthi ilizwe lethu lingaphumelela.
Nxa sesikhangela ke sisiya phambili, ungathi ilizwe leZimbabwe lingalungiswa njani?
Uyifuna ukuthi sonke nini njengabantu siqale sibeke phansi ubuhlungu lokwesabenziwayo kudala. So kuyaye ufuna ukuthi kube le national healing. Kungaba le national healing then sesingabona ukuthi ukusebenza kwethu lama politicians kube segcekeni, kube le accountability le transparency.